soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba umthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni uStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweHigh Court kobulawayo ulahla udaba lokuvimba ibandla elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe ukuthi lisebenzise ibizo lokuthi MDCT. Iziphathamandla zezanu-PF ezinye zazo kungabaphathi intambo bengatsha zikahulumende zibikwa zilakho ukudliwa kukhetho lokumela ibandla olwama-primary. Umbukiso walonyaka wabamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba obusemthethwandaba weHigh Court kobulawayo lamhlanje olokuvimba icele leMDCT ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe ukuthi asebenzise ibizo lokuthi MDCT la kanye lempawu zebandla leli lilahlelwe khatshana ngumthethwandaba wephezulu oweHigh Court emini lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngisazama ukuthi sikhangele ukuthi ubhale wathini kusinqomo sakhe ukwenzela ukuthi sibone ukuthi udaba lolu siyaludlulisela kunkundla enkulu eSupreme Court ngokushesha.
Igqwetha elimele icele likamakhuphe umnumzana Lovemore Maduku uthi umahluleli uthe kukhanya kulamabandla amabili asebenzisa ibizo elifanayo, ngakho-ke kumele wona akulungisise wona wodwa elandela isisekelo sebandla.
Ati pane mapato maviri anesara kuti MDCT yavakhuphe neyana chamisa ese anokwanisa kushandisa
mthethwandaba uthe kula maqembu amabili asebenzisa ibizo elithi MDCT, ngakho onke ayavunyelwa ukusebenzisa amabizo amabili lawa ukuze kube lo mthethwandaba oza kutsho ukuthi eliyilo yiliphi. Njalo kugcizelelwe ukuthi kumele kulandelwe isisekelo sebandla le-MDCT ethi iqembu likachamisa liphambanisile ngokugijima lisiya emthethwandaba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo leli ngoba sebelungisise udaba lobukhokheli kuCongress abebelayo ngempela viki edluleyo.
Ugwalo okade lufakweke ngabantu abalandela ubaba ubhuti uChamisa lulahliwe ke ngumthethwandaba, lulahlwa ngezizathu zokuthi ke akuzange kuhambe kuhle indlela abakulethe ngayo, ngoba ke indlela zephathi zilandela iconstitution yephathi ukuthi zilungisise inhlupho ezikuphathi. Ngalesi sizothi ke mbonani i-judgment ke ephume namhla itshengisa ukuthi ke emabandleni ukuthi sehluleke ke ukuthi silungisane kakudinga ukuthi size siye e-court, ngoba ama-constitutions ebandla akutsho ukuthi kona lapho okuphikiswana khona kulungiswana njani. So ke idlalo le-court namhla likunqumile ke lokhu ukuthi hhayi i-application yabakade beyifakile ke isidismisiwe and idismisiwe ilama-cost. So kulezi ndlela ke kutsho ukuthi kona ke badliwe ke-court sebezabhadala indleko zonke esibuye ngazo lapho e-court.
Omunye osekela icele likaChamisa unkosikazi Sakhile Dewa uthe lapha abantu bathabela ize ngoba udaba lolu lungakacaci ukuthi luzaphela njani njalo lukhatshana lokuphela.
Indaba le nkhona izaqhubekela phambili ngoba idinga umdeni ukuthi kuhlale phansi ukukhulunyiswayo. Iqiniso ukuthi khona khona ayisi ibingadingi high court but idinga ukuthi kukhulunyiswane ngoba ibizo alitsho lutho njalo ibizo lidetermine ukuthi khona khona onguye umnikazi wama-structures ngubani. Siza kuthola lokhu ama-answers wonke nxa kuyikuthi khona khona sesihlale phansi sakukhangela ukuthi onguye othathayo ngubani ngoba othathayo ngumnikazi wama-structures lomnika nguye umnikazi wobizo. Awungeke uthathe ibizo wena uhamba nabantu abangasobe phakathi.
Udaba lolu beluqhubekela phambili kusukela ngeviki edluleyo. Abalandeli bamacele womabili bebehlabela begida phambi komthethwandaba we-High Court. Abecele likamakhuphe bejabulela ukuthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Phatha amandla zezanu PF ezinye zazo kungabaphathi intambo bengatsha zikahulumende babikwa belakho ukunqotshwa kukhetho lokumela ibandla olwama primary. Kulabancintisayo phose ikhulu kukhetho lwama primary ukuze bagcwalise izikhundla ezifika phose amachumi amabili zezansi yemandebeleni. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iziphathamandla zengatsha zikahulumente ezigoqela omnumzana Simon Khaya Moyo, Abednego Ncube obedingwa Mguni, abangamalungu edale lephalamende ezansi yamandebeleni okwamanje abanjengo-Andrew Langa lonkosikazi Tambo Zani Mohadi kuzamele basebenze nzima ukuze babuyele ezikhundleni zabo. Umnumzana Simon Khaya Moyo uzancikilana labo mnumzana Richard Ndlovu loPhumza Ndlovu kumaprimary awebulilima. Umphathi intambo ezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bedico Ncube yena uncintisana nentatheli zindaba elodumo oko wasebenzela umsakazo we-ZBC engakayo ekhulumani FM umnumzana Umphile Marupi lo Andres Mathibela. Umnumzana obedingwa Mguni uzahlangana lo Mieta Moyo. Umgcini sihlalo ezanu PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene uthi amalungu ebandla lakhe angene ngobuningi ukhetho ngoba sekulombuso omutsha elizweni. Utshwene uthi uzancintisana lo nkosazana Tambo Zani Mohadi yena ongasazwanani lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi kudinga ozamela iBed Bridge kwiSenate.
It is very long, you know, a new era.
Abantu abalakho ungasabuyela ukukhetho babalisa umeli wedale lephalamende edolobheni leGwanda umnumzana Edson Kumbo yena ozabhekana lonkosazana Cecilia Ndubiwa nomnumzana Trinos Nkomo odume ngokwemba igolide kanye loJaffet Dube. Umnumzana Andrew Lange insiza North uzancintisana lamalungu ayisikhombisa agoqela uPatrick Gobe loVumani Moyo. Ngokufanayo insiza South uMalakhe Nkomo kuzamela abophe esiqine ukuza nqoba abanye abayisikhombisa abafuna isikhundla sakhe abagoqela uJabulani Dube loSpurs Thole. Okankomo uthi ubuningi babantu abafuna ukumela iZanu PF buveza obala ukuthi leli bandla lilosekelo olukhulu.
Lokhu kutshengisela ukuthi ibandla leZanu PF libandla sibili elifunwa ngabantu ngoba abantu abasozibabangisani entweni entweni abangayifuniyo. Mina ngibona kwami ngibona kukuhle kakhulu. Njengoba usithi ukuthi khona kimi ngapha abangaki thina sibabe singu-7 kodwa anti abantu babazakhuluma ukuthi bafunani njalo nalaba abazafuna ukuthi bangene ukuthi bazathi ukuthi hayi Nkomo wena wehluleke lapha lokhu as an assignment.
Uphinde wathi ubona elethemba lokunqoba ngoba isebenzele ugodlwayo kakhulu eminyakeni emihlanu eyedlulileyo.
Uma wakhangela mina ngithatha insiza South ukuthi ngibe ngu-MP ngiyithatha from i-MDC anjo. Abantu bebengela network ifa yuama network abantu i-net one isikhona la sibe sesikhangela izikolo bekule zikolo kade zivele zingenamagetsi izikolo zangkhona zikhona izikolo ongazibhalisa omapeyi omendola obani bani lapha namahode kade angazabela amagetsi amagetsi afikile khathesi kuzo lezi zikolo
emzingwane bahlanu abafuna isikhundla esizaphethwa ngumnumzana William Dewa ku-Deped Bridge East bayisithuba abafuna isikhundla esasithiwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi. Iningi lamalunga la ayaphithizelwa kwamanje ekhankasela ukhetho lolu lwamaprimary. Kulezihlalo ezingamathumi amathathu ezamalunga edale lephalamende kanye lezithupha ezedale lesenethi ezansi emandebeleni. Ukhetho lwamaprimary olwezanu PF lukhangelo lokukhutshwa ngayonalo impelasonto mhlaka 29 Mabasa. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundan eGwanda.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingu-Mike Hove, umthwakazi we-Studio 7. Namhlanje nguhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama sixoxa lamalunga amabandla ezombusazwe atshiyeneyo aweZimbabwe. Sikhangela ukuba labasakhulayo abasezikhundleni zobukhokheli abagoqela umnumzana Happy Mochidziwa owe-MDCT ngamnumzana Nelson Chamisa, uLouis Matutu owe-ZANU-PF labanye. Wozani lihlaziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imibono yenu labo bechasisa abahamba ngakho emkankasweni yabo yokhetho lwalonyaka. Ukuze ungene kuhlelo thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Loba njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.
Hello, umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sivela ngapha eWashington DC. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuzama ukudinga indlela yokulungisisa isimo sezombusazwe kwele Syria lapho kulempi yomdeni esibulalise abantu abaningi kakhulu ziyaqhubeka edolobheni leBrussels kwele Belgium phakathi kwabaphathintambo abavele emazweni angamachumi athoba minwe mbili lanhlanu awe European Union lawe United Nations. Ucwaningo osoluthe lwenziwa kwele Melika luveza ukuba iningi labantu abadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika bathuthela kwele Melika bafundile okwamagama belengwalo zezifundo zaphezulu zemakolitshini ezama-degree lama-doctorate okubanza bathole imisebenzi eleholo eliphezulu njengazo zonke izizalwane zeMelika ukwedlula abanye babo abathuthela emazweni awe-Europe. Umkhulumende uthi ukungakhweli mahlayana kwentengo ezitolo kwenziwe nguye ngamaqhinga akhe akhaliphileyo. Umphathintambo wezamafekitali lokuthuthukiswa kwenotho umnumzana Mike Bima utshele umhlangano wabathengisa impahla etshiyeneyo we-Confederation of Zimbabwe Retailers eHarare ngomvulo ukuthi okwenziwe nguhulumende kuzaqhubeka njalo le ntengo ikhangelelwe ukwehla.
Laze bakweze ngawezayekela ukugweza vela akukhanyi ngoba imali yangikwele yokuthi sithenge izinto lezo kasilayo. So asikuboni, kubona yilabo abanemali abakwazi ukuthi kona kuphelile nikungakuphelanga. But into esiyibonayo thina yekuthi khona xa sithuba abantu abethu khonokokuncane silakho akula into ehlileyo, akuwoni thina. Asazi abanemali abathenge into ezinkulu bayakubona kum.
Kodwa ingcwethi kanye loZulu uthi kuningi okubangele ukuthi intengo ingayali ilokhu iqansa okungelani lokwenza lohulumende lamaqhinga akhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga emazweni bethengisa elizweni ye-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi okungaba kubangele ukungakhweli kwentengo lokwala iqonga mahlayana ikwanda kwempahla evela phandle kwelizwe hathi amaqhinga kahulumende
abantu sebethenga outside the country lokho okuvunyelwayo kungena kuyangena okusimazulwayo kuyasimagulwa abantu bayasimagula izinto ngoba kune-SI-64 izinto sezizinenge kakhulu zihlajile eZimbabwe so ma umuntu edayisa amagrosari sokufanele ukuthi ayehlise ithenga ngoba lezi zinto sezizinenge kakhulu ekhaya
kodwa ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi intengo kayehlanga njalo ilokhu iqhubeka iqansa ingcwethi kwezomnotho umnumzana Albert Mhlanga uthi ibandla lezanu PF lantshontsha amaqhinga okuvuselela umnotho abunjwa libandla leMDCT
yebo mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kwaBulawayo lapho okubukisa osomabhizimusi abayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini okuyisilinganiso esiphansi uma kuqathaniswa lomnyaka odluleyo. UAnastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Umqondisi wenkampani ye-ZITF unkosikazi Nomathemba Ndlovu uthi lonyaka amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania anezindlu zokubukisa ezinkulu kuthi iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana neUAE azabe emelwe ngabosomabhizinisi zimusi abazimeleyo labatshali bemali.
Umbukiso walonyaka weZITF uqale namhlanje ngendlela encomekayo kakhulu njalo samukele amakhulu lamakhulu awabantu abazobukisa impahla yabo. Siqathanisa lomnyaka owedlulileyo inani labantu ababukisayo walonyaka likhwele ngesilinganiso esingamachumi amane ekhulwini. Silokhe sisamukela abantu ngoba balokhe besithinta ababengakabhalisi ukuthi sebefuna ukuzobukisa labo.
Uqhubeke ethi ngasikhathi sinye kulombukiso kuzaba lemihlangano ehlukene yabosomabhizimusi ethi lonyaka kulula ukungena eZITF kulabo abafisa ukuzobuka ngoba besamukela imali yebulenjini ukuhlawulela ukungena.
Kusasa umsekeli kamongameli ukhangelelwe ukuthi avule umhlangano wabosomabhizimusi ozakhangela indaba ezisegudwini kuleli. Umbukiso walonyaka uzavulwa okusemthethweni ngumongameli wakuleli uComrade uEmerson Mnangagwa ngolwesihlanu njalo sincusa uZulu wakoBulawayo ukuthi aze azozibonela okuzabe kusenzakala.
Ohlaziya ngezamabhizimusi umnumzana Mandla Chuma uchaze ukuba umbukiso walonyaka ukhanya ungcono kuneminyakeni edlule.
Umbukiso walonyaka ukhanya ungcono manje uqathanisa lomnyaka odluleyo ngoba sizwe labo abayibo abasiqoqela lombuso wabeZITF besithi abantu abatshengisayo lonyaka baningi okuthiwa increase nge 40%. la maya ma companies akade engekho ngomnyaka ophelileyo siwabone ebuyile singazumbi inyu dispensation leyo kumbe yini kodwa ngathi umbukiso walonyaka ukhanya ungcono ikakhulu ngikhangele iwall number 4 eyovele enkulu njalo yanisa ukuthi kugcwale abantu ababebukisa bevela emazweni athiyeneyo ngibone kuphithizelwa ngilanga lanamhlanje lokuqala ilanga lama business singazi ukuthi njengoba kusele amalanga amabili ama business kuseyafika lapho kuvulelwa uzulu wonke ukuthi kuzabe kuphithizelwa okungakanani ukhanya ngani hayi lonyaka kuyathembisa sibili.
Omunye ongene umbukiso walonyaka unkosazana Melissa Ndlovu ubuke inani lamabhizimusi angene kumbukiso walonyaka ethi kuyathembisa.
Ngiyibona imi kahle kulento evenyi kakhulu kuyatshengisela ukuthi it's live kuyajabulisa sifunda into eziningi and we seeing other organizations and companies that were no longer there coming eminyakeni edlulileyo and now the people are here there's so much to learn.
Umbukiso we-ZITF walonyaka uqale lamuhla mhla ka-24 kusiya ku-28 Mabasa. Kusukela mhla ka-24 kusiya mhla ka-26 kuyabe kulilanga labo somabhizimusi. UZulu ukhangelele ukungena e-ZITF mhla ka-27 kusiya mhla ka-28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelele ukuvula umbukiso walonyaka we-ZITF. Abenkampani ye-ZITF bahle bathatha leli thuba lokwazisa ukuthi sebeqalile amalungiselelo okuqala umsebenzi wokwakha indlu enkulu ezasetshenziswa ngabakumsebenzi wokuzilibazisa yabazabe bezobukisa kunye nezinye izindlu zokubukisa le mihlangano emagcekeni e-ZITF. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kusasa umhlaba wonke jikelele unanza usuku lweWorld Malaria Day olukhuthaza ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Lesi yisikhathi sokulwisana lomkhuhlane lo kusetshenziswa zonke indlela ukwenzela ukunqabela. Isihloko somkhosi walonyaka sithi abantu bazimisele ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Ngesilungu sithi Ready to Beat Malaria. Ngomnyaka ka-2016, abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili, 216 million, bahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho, kwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane lamajumi amane lanhlanu, 445,000. Inhlanganiso ebona ngezemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization kumbe WHO ithi iningi labantu abahlaselwa ngumkhuhlane lo njalo abafayo bakuzwekazi le-Afrika. Loba kunjalo okujabulisayo ukuthi umkhuhlane lo uyelapheka. Kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya ngomnyaka ka-2015 sokulenhlelo ezimbalwa zokulwisana nomkhuhlane lo. Inani labantu abagula umkhuhlane woqhuqho lancipha ngokuyisilinganiso phose sokungamajumi amathathu ekhulwini, 29%. Lokhe kulenhlelo zokuzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo loba nje kusakude phambili ukuthi uphele. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlabeni wonke jikelele zibambisana labohulumende emazweni athiyeneyo zikhuthazwa ukuthi zisebenzise omambule bokuvikela iminyane njalo lemithi esetshenziswa ezindlini. Ukwenzela ukulwisana nomkhuhlane lo ngendlela ebanzi, i-WHO isilohlelo olubizwa ngokuthi i-Global Technical Strategy for Malaria olukhangelwe ukuthi luzasiza kakhulu ekwehliseni umkhuhlane lo ngesilinganiso sokungamajumi ayisiyagalolunye ekhulwini, 90%, kusiyafika umnyaka ka-2030. Kukhangelelwe njalo ukuba kwehliswe inani lababulawa ngumkhuhlane lo ngesilinganiso esifanayo. Ilizwe leMelika yilo elinika imali enengi inhlanganiso ezinjenge-President's Malaria Initiative, the Global Fund to Fight AIDS and Tuberculosis and Malaria yokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo. Ilizwe leli lithi kusasa kumele amazwe wonke akhumbule ukunika inhlanganiso ezizimele zodwa imali yokunceda ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo kukhanye iqembu leDynamo selazakala ukuthi iDimbare akumanga kahle ngokunqotshwa elikwenziweyo kulezi nsuku. Abalandeli baleli qembu bathi abazwisisi ubuhlungu obukhona iqembu leHighlanders Boso lidlala kuhle njalo liyanqoba. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela ezemidlalo eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Iqembu leDimbare lingelesibili kusukela phansi kungalane yomncintisano wePremier Soccer League. Lokho kulandela kungqikilwa liqembu lemagebhegebhe Cape United 1-0. Abalandeli baleli qembu sebesidla amalahle bekhala ngokuthi abaphathi lomqeqeshi waleli qembu kabachiye. Omnye umseli weDynamo nguMartin Ndlovu.
Sekwaphelela ngapha ukuzora ibhata. Siyayithanda iDynamo itimu yethu. Lloyd Mtasa sesikhathele ngawe. Kenny Mbayiwa sesikhathele ngani. Phumanini lonke ngangcono amagames angadlalwa lize liphume lonke lina abaphetheyo kuDynamo. Lisibulaleli itimu yethu. Siyayithanda iDynamo. Lithi senzeni. Yale ndiyawina bayajabula. Sibe sihlala sikhala nsuku zonke. Phuma Mtasa. Phuma Mbayiwa.
Iphoso yona ingesibili esiqongweni salingalane yePSL ilandelana leqembu lenkazi Platinum njalo ziyadibana zombili ngomgqibelo ozayo. Umsekeli waleli qembu uNkosi Namandla Ndlovu ujabule owengane.
Sesikhona njalo thina abalandeli bephoso. Siyabonga madinda ngemsebenzi yakho. Siyabonga konke le FED yonke ikomiti yonke siyabonga ngemsebenzi yenu. So kungathi lingaqhubeka lisenza kahle labe Dimbare labo bekope njalo beyenze njengani. Kozi hayi lokho sokudaniswa kwabo uthi thina sihlale sithokozile bona behlale bedanile ngaso zonke isikhathi. Siyabonga madinda, sicela uqhubeke usenzele kahle. Siyabonga ngethimu yethu, siyayithanda ngakho lani siyalithanda. Siyabonga iBhozo iBhozo esingamagevula ngenkani.
Sichiyeze nguqu zeZimbabwe zikhangele eEngland. Umqeqeshi weqembu leArsenal uArsene Wenger usechiya leli qembu aliqeqeshe okweminyaka engamathumi amabili lambili. Lokho kulandela ungadlali kahle kwaleli qembu okweminyaka ethize edlulileyo. Abaseleli baleli qembu bathi ukuhamba kwaVenga kuzabazwisa ubuhlungu. Omunye wabo ngumnumzana yena Mpofu.
Mina njengomsekeli weArsenal indaba yokuthiya kukamanager wethu Wenga yangimangalisa. Akushali yangishokha ngoba ngangingacabangela ukuthi khona engathi umsebenzi contract yakhe ingakapheli. But hayi, njengoba kwasokwenzakala njalo, I think it's the best for the club and also let's hope it will unite amafans, ezenza amafans ebambane.
Kusenjalo amhlophe uqembu leManchester City ngokuthatha inkezo yePremiership. Selithethe isicoco ngemva kokuba esiqongweni sengalane yeBarclays Premiership Football. Yizo intando zika-2017-18 season eEngland. Abantu abaningi bathi unqoba kwaleli qembu kwenziwe ukuthi lisebenzise imali eningi lithenga abadlali abachisayo. Umnumzana Mkitika ngomunye wabo.
Mina ngombono wami iMan City as much as noma nje idlalile umdlalo omuhle kule season kodwa bengelamali hayi ukuthi bekuzaba nzima. Kodwa ke sikhangelela ukuthi isizini ezayo amanye amathimu azancintisa la ngokufanayo.
Siphinde sithi amhlophe kumdlali weGibhithe uMohamed Salah odlalela iLiverpool. Muye osekhethiwe ukuba umdlali odlale kuhle ukudlula bonke abadlala eEngland. Obengwesibili nguKevin De Bruyne odlalela iManchester City. Kukanti uHarry Kane weTottenham Hotspur ubengwesithathu. Ngimeleke iStudio 7 igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa Sibanda esigqibela ke uhlelo lwethu namhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba weHigh Court kwaBulawayo ulahla udaba lokuvimba ibandla elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi lisebenzise ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu yebandla leli.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.